Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 Nhlolanja 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bakungaba kuthethwe imota ezingu-50 zayimpawundwa ongacabange ukuthi ezingu-5 zangibona uma singacabanga ukuthi atleast besingaba yizinye ezizalana zenza amacala azisekho kuleyo ndawo.
Amapholisa kobulawayo lamuhla athi athathele abatshayeli bezimoto zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50.
Abuyakunesiqiniso ukuthi abantu bayathiswa kumbe abathiswa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abeleyaseyizindawo leyi-repeklenti ayekho umuntu angakhula kumele ayewakha aphume ekhaya so abantu bezilongeisingoti bathiwe izindawo so abantu bagcina-ke zisathi ngothi phume sekwakha umuntu angakhula yokuhlayela ihlahla.
Izakhamizi ezingama-200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisethiswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namhla athi athathele abatshayeli bezimoto zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imoto zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Esikhulumeni samapholisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uthi inyathelo leli liza kwehlisa izehlakalo zokwephula kwemithetho edolobheni lakobulawayo ngoba iningi lazo lisenziwa ngabatshayeli laba abazakala ngokuthi ngabemshikashika. Mnumzana Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basanda kubopha abantu abathathu abantshontshe inkomo besebenzisa imshikashika le ukuthwala inyama yazo.
Siyahlala senza nje ama-operations athatha 5 days, 3 days ngoba injongo yamapholisa ngeyokuthi i-city center ingabi le-congestion. Imota lezi yathola zimile esenta yemigwaqo azidingi lama-parking azidingini. So ma ngingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zena izimoto ezihambahamba esithi ngama-honda fit ntambama uyathola zibaleka sezigquma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga uthole ukuthi ziyabanjwa zilo de inkomo yonke egcweleyo ekunyaqunywa amapiece. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama-farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo lokhu sibambe abantu abathathu omnyule 61 years omnyule 52 omnyule 21 begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezi esidimishikashika zile misebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela ekwenziwe lamuhla ukuzanciphisa izehlakalo zobuse.
Yeah, kambe makungaba kuthethwe imota ezingu-50 zayimpawundwa ongacabange ukuthi ezingu-5 zangikona uma singacabanga ukuthi atleast besingaba yizinye ezizalana zenza amacala azisekho kuleyo ndawo lakho kulako ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu yikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala only if kule change of mindset ebantwini bakithi bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza kodwa bakhangeleli ukuthi lakho ukuthi baphephe ngoba silabo mama abaningi asebadlengulwayo yizo zena lezi mota futhi abanye sebathathelwa izimali yizo zona lezi mota. Uthola ukuthi ezinye zakhona ama-number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kakuhlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani ayikusindawo asisebenze ndawonye lamapholisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni and kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlalo wakobulawayo ungena e-city center uyithole nje indawo yokuphaka imota kungela mota kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule ujule emgwaqweni uhambe kuhle ungala moto ezimile esenta emgwaqo ezinye ziyalayitsha omnye ubuye wayicitha imota esenta emgwaqo sokungazathi njengendawo njengalamthetho kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka kuhle maye labantu abagcina umthetho abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examen e-VID engavela athole nje isitikitana esiyimvumo yokuthi atshayele imota usenza umathanda sekubeka kajani hayo ikodi vele kabasayibambi bayakhatha amakhona bayangena ama-road robot bayaphaka isenta yonke into nje ebebeyivika bese-VID yiyo abasebeyenza kodwa abantu asibalini amabhuku siwazini umthetho sisebenzeleni kuhle lamapholisa konke kuzasilungela ngiyabonga
Lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakoBulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezivotshwe ngeviki ephelileyo zisethweswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North ongekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Bezikhululwe okwesikhathana lidale likamantshi. Izakhamizi lezi ngabantwana abalabazali abangeniswa ngohulumende kuleyo ndawo ngomnyaka ka-1982. Badonselwa ihlahla ngoyise. Omunye wabo umnumzana Dennis Moyo uxoxelo Gibbs Dube weStudio 7.
Akuyabina sibenise ukuthi abantu bayakhitshwa kumbe kabakhitshwa kodwa abantu baphethwe abantu abathethwe laba abebeyakhe imizi indawo leyo i-resettlement ayikho umuntu angakhula kumele ayewakhe aphume ekhaya so abantu belong waiting for ukuthi bathiwe izindawo so abantu bagcina bedecide ukuthi ngothi phume sekwakho umntwana angakhula ayethayela ihlahla nami ngomunye wabo abaphumayo ekhaya njengabonabo ngikhuluma nje
lawo ngomunye wababuthwayo yini kumbe kuhamba njani
mina ngikuthola unfortunately ngekho ngisemdingwana kungenzela khona njengamanje
so singathi bathini bathi libotshelwani manje
kuthiwa abantu bahleli ngokungekho emthethweni so kumele abantu umuntu abuye ayihlala endlini lapho aphuma khona ekhaya vele kangivumi kumele nje kuthi uye wakhoa umuntu lapha ehlalela
singathi libangaki elibhekane lakhonokho Pho baza kuya ngapha abantu bonke la? Pho liza kwenzani?
Thina kuzifele ukuthi bonke abazakutho nxa benendawo lapha abayaziwo nabazafisa kuyo sizoya khona ngoba ningakwaziyo ukuthi umhlaba uyavalwa umhlaba uyakhula umhlaba uma unjalo and siyakwathi i-resettlement aku-tribal trafficking akula mafufu abantu and laba abadala abathiwa abathiya abayi-100 ithiwa bayikhona ukuthi nabo bawa ngamafufu ethu amafufu ethu khona afe-resettlement so masisuka thina siyakwakha laphana abeleze kulungeleseleindala
seliyakhe kanganani imizi yenu khonapho
besesakhe kakhulu kakhulu ngathi ilist oyathike laphana umuzi wakhe uyawepa o-2000
manje imali lizayiphiwa nxa sekudilizwa khonokho
angiboni simoakhulubemali abantu abangayiphiwa xaiiwaulwaesentedamasingelalo
bakhululwe kumbe lokhu bebothiwe
bakhululwe imelele yokuthi bayingena lekhosi mhlaka-23
icala bayithesa ukuthi benzani
khonapho icalele kuthiwa ukwakhwa ungaphandle komthetho
bangaki bonke abathathwayo
ngangikhangela kumele baye ekhoti mhlabangaba kuma-200 and something ngokuzwa kwamnje bemfonela ikosixoxa
sebetshisile yini imizi yeni kuthi babayitshisanga
hayi ngizwa kwamanje ayikatshiswa ngoba wathintumelena i-roling ezokhona mhlaka-23
Lo ngumnumzana Dennis Moyo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyandeni eGwanda North. Amagqwetha kamnumzana Job Sikhala owatholakala elecala lokuloba amanga enkundleni yeFacebook asecele umthethwandaba ukuba uqale udinge ulwazi edalele High Court ngecala leli ngoba isiqa somthetho osetshenziswa ngabachuchisi siphambana lesisekelo sombuso welizwe. Kodwa abachuchisi bona bathi kumele ajeziswe ngakwenzayo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Jo pura, jo pura, jo pura, jo pura. bekugcwele abantu emthethwandaba we-Rotenro eHarare behlabela besekela uSikhala bethi kumele amacala akhe wonke awetheswayo alahlelwe khatshana. Abatshutshisi bakarhulumente bebeqonqosela ukuba umthethwandaba wethule isigwebo esilukhuni besithi indlela aloba ngayo enkundleni yeFacebook yangcolisa isithunzi selizwe. Kodwa amagqwetha kaSikhala athi kwephulwa isisekelo sombuso welizwe okwenziwa ngabatshutshisi. USikhala obesehlale umnyaka lengxenye esentolongweni utholakale lecala lokuloba amanga esithi kulomntwana owabulawa ngamapholisa ezemhlane kanina usanda kugwetshwa iminyaka emibili ebekwe eceleni kulandela ukutholakala kwakhe elecala lokutshotshozela uDlakela. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana Anes Chirenje utshele umthethwandaba ukuba uSikhala kumele agwetshwe okuqinile ukuze uZulu afunde ukungaqambi amanga esebenzisa inkundla zokuxhumana. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo ufungiwe mbaphansi esithi umthetho uSikhala atholakala elicala ngawo uphambana lesisekelo sombuso welizwe. Unkomo unikeze inkantolo umzekeliso wesinqumo esethulwa lidale le-High Court ngesikhathi likhulula intatheli izindaba uWopho Jingono. Idale lathi isigaba 31 loba ukuthi u-Section 31 subsection 1 paragraph A somthetho we-Criminal Law Codification Reform Act asikho emthethweni. Unkomo ukhuthaze uMantshi uFerris Jakanyuka ukuthi athole amacebo e-High Court engakagwebi uSikhala.
We are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mr. Skala was charged, convicted, prosecuted and convicted under a non-existent law.
Sichilo ukuba watholakala elecala elingekhoyo, wabotshwa, wathoniswa, watholakala elecala elingekhoyo emthethweni.
Igqwetha elibona ngamalungelo oluntu umnumzana Gula kwaShezulu uthi vele akukhanyi ukuthi uSikhala wephula mthetho bani.
UJob Sikhala angabuyela ejele ngenxa yokuthi iZanu PF iyambona uJob Sikhala ukuthi unamandla ukuthi angakokhela i-political party or angakokhela i-demonstration or any into iyenza nezinto zembusazwe.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Libert Ncube uthi okwamanje uSikhala akalanyathelo angalithatha engakagwetshwa.
USikhala akamelele ilanga lakhe aphiwe isigwebo. Nxa udaba lwakhe lusasekhona kumele ayeda le-High Court esegwetshiwe hashi kathesi.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine mhlaka 15 Nhlolanja lapho uMantshi akhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kudaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela kuqhubeka kusiba nzima kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele Botswana, ikakhulu lezo ezingela amaphepha okuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe. Noma nje uhulumende esithi abagulayo loba abalimeleyo kumele baphathiswe kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ilizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Abanye beZimbabwe bakhala ngokungatholi usizo olupheleleyo uma beludinga esibhedlela zakwele Botswana besithi izisebenzi emtholampilo zilobandlululo kwesinye isikhathi. Esibhedlela esikhulu se-Princess Marina se-Hebron abanye bathi babhekana lobunzima ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ikakhulu uma bengela maphepha okuba selizweni. Ensukwini ezisanda kwedlula kulomunye ujaha odabuka eBinga otshaywe yimota waphuza ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yesimo sakhe samaphepha. Ugcine ebhubha esibhedlela se-Marina ngempela viki. Izihlobo zibikwa zisithi azila mali yokuthwala isidumbu ukuthi siyobekwa eZimbabwe. Omunye weZimbabwe umnumzana Abraham Nkomo uthi usebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa okungahambanga kahle khona esibhedlela se-Princess Marina. Abemuli bathi uNkomo usekhitshiwe noma nje elokhu esebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa esiswini. Unkosazana Sibongile Ncebe onguye ugcine uNkomo uchaza ngesimo sakhe.
First day abamathenda, second day abamathendanga, kwathi ngelanga lesi-3 bangikhona bemathenda bengitshela ukuthi appendix bamenzisa ama-x-ray yescan.
Uthi ngemva kokuhlinza okwasuka kwahamba nxele ukuthunga sokuqhaqhekile.
Bathe bemoperatile kwahlala kwathi sokusekubo 28 2007-2008 kona po i-operation yani yabi wenakalela ngaphakathi. Yabi siyaqhaqheka. Babe besinqa ngathi singiyaba kusithi nje i-operation le isinje kwenziwa njani. Babe besithayisa thungeki sokuyani ukuthi kubandishwe kuze kube right. And then kwathi izolo babe besiyamkhipha babe sithi ngebuyela endlini. Manje ngilaya endlini. And we need to wait him hams a day lesibhedlele siyagezisa isilonda leso.
Uncebe uthi usethwele nzima ngoba engasebenzi kodwa kumele adingele isigulane amaphilisi njalo ayisibhedlela nsuku zonke. Lanxa angaze aye ekhaya uthi akabone ezathola uncedo olungcono njengoba lesibhedlela zeZimbabwe lazo zivele zingela ncedo. Okunhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana umzana Sifas Chuma uthi kukhanya kusiba lobandlululo kwezempila kahle.
Indaba lezi ziyahlupha kakhulu ngoba kathesi kunje enalo umfana otshaywe imota webhinga uyathola ukuthi lo muntu omtshayileyo akulalutho vele oluzenzakala kuye ngoba utshaya umuntu okuza kuyahlupha khona lokho. Njalo uhlupho olunye yikhona lokho ukuthi abantu abangabokuza yithi kuphela beZimbabwe phandle kwamazwe.
Uchuma uqhubeke esithi sokuyisikhathi ukuthi ofisi yomeli weZimbabwe ibone ukuthi yakhulumela ikakhulu abanalamaphepha phezu kwendaba zempila kahle.
Umthetho uthi wonke umuntu ogulayo kumele ayelatshwe eBotswana. Kuhle lokhwana kodwa okwenzakalayo nxa umuntu esethe wagula khona practically akusikho lokho okuphezulu emthethweni. Okwesibili ngibona ngathi embassy yethu eseBotswana kuyamele ikhangelisise indaba zona lezi ezama illegal immigrants incetsana leBotswana ukuthi abanye abantu uyathola ukuthi umuntu wenkosi uyasebenza uyakho ngobhilidi kwehlulani kanti uthi ancediswa pure permit kwenza abantu bangaba documented abantu bayasebenza bekhululekile benelise lokuziphathisa nxa begula kumbe bathatha medical aid.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi ivame ukuthola imibiko yokuhlukuluzwa kwabanye ikakhulu abanye lamaphepha njalo yenza konke okusemandleni ukuthi ikhulumisane leziphathamandla zikahulumende weBotswana. Omela iofisi yeZimbabwe eseHabroni umnumzana Henry Mukono weShuro uthi wonke umuntu noma yilamaphepha kumbe lamaphepha ulelungelo lokuthola usizo lokwelatshwa.
But you may realize that a number of the others, there are a number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangalamaphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungenamaphepha awuselalungilo.
EleZimbabwe leBotswana asanda uqhuba umhlangano wesine weBinational Commission lapho kuthintwe indaba ezijeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba emaphethelweni alomhlangano, uMongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthe ukungena kwabantu besebenzisa isithupha hashi ingwalo zamapassport kuzaphathisa uqeda indubo ezibhekane labahlala elizweni ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Ingcwethi zezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa udlalisa imali ngokuya emihlanganweni engalethi inguquko elizweni. Nomzana Mnangagwa useDubai lapha zangena umhlangano wamalanga amathathu World Government Summit, umhlangano lo ongenwa ngabakhokheli bamazwe angamachumi amabili namahlanu 25 lenhlanganiso ezijiyeneyo uhlose ukuthuthukisa ubukhokheli bakusasa. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lolandela ezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Iyananzela ukuthi umhlangano ibame ethatha indawo bese sinanzela ukuthi lanye elizwe leZimbabwe owethu uMongameli uMnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano. Imihlangano ile eminingi kangako kodwa singananzelela nxa sebehambe kuleyo mhlangano asinaze sibone untshintsho olukhanyayo eZimbabwe ngoba ngasisa ngotshintsho sikhuluma ngokuthi lapha sivusele zomnetho welithi sesithoni lapha sithi sengxenye imhlangano enjengale besikhalile nxa yokungavela khona ngale kubeswa kule mpumela ukuthi sithole abantu abangabuya lezo kuphelela umnethwelizwe ngokuyimfesa eZimbabwe. Kodwa khonoko achazise kuboni nanxanje kusiba yimhlangano enjalo abantu abaningi eZimbabwe kathe sesinathi upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yeZimbabwe ekuya khona. But eqinisweni ukuthi kuvuselela ezomnethwelizwe, kuvusela impilo zabantu, kulungiswa kuyo-improva kwe-service delivery, ulungiswa kwemigwaqo noba kubona imigwaqo ethile, ukuthi izibhedlela zibe le mithi, ukuthi izikolo zibe nezikolo abantu abantu abangafuneka lapha kuyohlahla kubona kwayo khona nezinye indlela abantu bezibaba beyothi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esiwa ukuthi kudliwe imali kodwa kungela mpumelelo ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana na leZimbabwe?
Ye, eqinisweni into esibesilala eZimbabwe ukuthi ngakhuthwa ngohulumende wakusasa. Siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi isikangako ngoba siloko sithethe ilizwe siyakwazi ohulumende obekhona eZimbabwe sibe ngohulumende oyedwa weZanu-PF namhlanje. Ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ungathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo eZimbabwe akutshengisi uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye ohulumende abangangena abangasozantiwa. So ngokunjalo sokuthiwa nokwenziwa kokuthi engxenye le samite ekhalibana ilungisele lo hulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona ekutheni bathi teach an old dog new tricks.
Sizwe umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisana.
Le inkulumo enhle ledwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe sizi-improve thina ngoba ngakhayela ngasikhuma nge-Afrika sikhuluma ngeZimbabwe silezinto ezinye ama-minerals esilawo ezenzele ezenziwa phansi eziletha imali eningi ukuthi vele ilizwe singazivela kube khona into esihluphayo ukuthi into zokalezi ezigedwa phansi amazwe singedipha eZimbabwe lapha zidliwa abantu abalutshwana kulobu gwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto ezivela siyakhu bulathe sokuthi okwenzakala ngale manikaleni endaba yamadamu kule mali ka 16 billion eyanyamalalayo lo ngakumongameli oswasiyayo umoyo umgazi wavuma ukuthi imali endala inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo so zamuntu amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona eZimbabwe abantu belobugovu abanabo asiboni kungenzakala khonokho ngoba lokho esizakuthola khona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezantiyeni yibo abadla bodwa bengayimprove impilo zabanye abantu.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandele zombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association exoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Namhlanje ugatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba kuhlangothi lweGlobal Engagement Center lwethule umbiko oveza ukwethulwa kwemibiko yamanga ngokuphathelane lohlelo oluqhutshwa ngeleRussia emazweni awezekazi leAfrika leAfrican Initiative lokusabalalisa ulwazi lwamanga ngamazwe aweEurope leleMelika. Lolu hlelo lobikwa luqhatsha intatheli izindaba zase-Afrika eziloba ebulenjini ama-bloggers lozulu jikelele ukusabalalisa lawo manga agcona amazwe athi iMelika le-Europe. Kweziphathelane leMelika owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ubesemthethandaba waseFlorida namuhla lapho amagqitha akhe labachuchisa kade bevezelana okuza kwethula emthethandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokugcina ingwalo zikahulumende eziyimfihlo emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lohlala eMelika umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe.
Ngikunde vele bathisayithi, I think mina angiboni ukuthi Supreme Court ingathi upresident akumelanga athoniswe.
Ukutsho ngaliphi?
I-constitution, I think ithi no one is above the law. So angazi ukuthi babesuke interpreta ngayiphi indlela separate upresident.
Kodwa na ngumbono wakho ubona ngani bangagcina besithi hayi upresident kumele avikelwe ngoba ngesikhathi leso uyabe sehofisini so ngenza kufunayo. Kodwa ke phela sike siyeza umthetho ndabo sithi kaba upresident ngathi opposition ibulawe.
Yeah, I think ama-argument anjalo aqakathekile ngoba then where do you draw the line? Kumele kube le line phela ukuthi hayi upresident okuthize angeke akwenze angathoniswa. So I think sokuzoya case by case ukuthi icala letheswayo yiliphi and njalo immunity yakhona iphelela iqala kuphephelele kuphi.
Ye, kodwa ke ubona ngazani sibili bangamgweba gacine valelwa kumbe nxa angavalelwanga bacine ngena futhi kupresidential election yangkhona le.
Well, there is a very high possibility ukuthi bangamthola elecala agwetshwe. Lokho layo uyakwazi. That's why noma icampaigner uyambuza uyitshela abantu bakho ukuthi njalo nama-survey abawenzayo bebuza abantu bakho ukuthi noma angavalelwa ayejele lizomvotela na. Ngoba bathi constitution ayimalisi umuntu noma esejele ukuthi acontest ukuba ngupresident. So mina ukubona kwami kungenzeka ukuthi agwetshwe avalelwe sibili but still abe khona kubhalota.
Kuyasebenza kolokho.
Well, kuma-Republicans kungasebenza ngoba babezitshela ukuthi angawina uzozinika iphadona aphume.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs TV Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wathi siphe ithuba linabalaleli beStudio 7 lisipha imibono yenu.
Salibonani, salibonani Studio umuhle, Studio 7 umuhle, siyalibonga ngendaba zenu ezimnandi elisinika zona livula labantu abangazi ukuthi eZimbabwe umlanga kwenzani ebantwini. Ngicela ukubingelela abantu, ngibingelela imuli yami esemandawo kublock O, umandawo A unashinga unkosikazi wami nabantu abamoshinga uPatience Moyo, Anele Moyo, Diana Moyo, Sean Moyo, Precious Moyo, Patience Moyo, inkingi Limani badwa bami izulu njengoba selibuyile. Ngiyalibonga kakhulu kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Ngithi kuStudio 7 ngibonge kakhulu kakhulu kumsebenzi elisinika wona. Ngixwayise njalo kumaphoyisa eZimbabwe, hhayi amaphoyisa eZimbabwe ngelani ukungena kupolitiki. Liyayangisa ingaboba yindlwane ekuthi noma umuntu lo muntu ofika ekhaya ethwele ukudla uyamkhoda. Hhayi, yekelani kuba ngendlwane, alike lisebenze umsebenzi wenu uqotho. Indaba yegugrawundi kakhulusinduna siyalicela phumani endabeni yegugrawundi lidingani lizinduna. Yikho lalikuphela izimoto ukuthi livalwe, yini eliyayikhuluma kanti lalingaphi izinduna lazo zazingaphi zaziziyekele ukukhuza ngesikhathi zokubulala abantu. Yekelani kuba abathengisa izinduna zeZimbabwe. Hayi, kuyayangisa lokho olukwenzayo zathi aselihloniphi. Zabulawela lina selifuna ukugcumba, ligcumba lake lakubona ngaphi kulokhu kuthoniswa kunjalo.
Linjani, linjani basakaza beStudio 7 ukhuluma lo Sithandazile Ndlovu. Ngifoni yenze audio yami ngilana eSouth Africa First Lawyers. Ngithanda ukubingelela laba abalandelayo lapha eJohannesburg. Ngibingelela ibandla engena kulo The Followers Church of Christ under umfundisi uMbatha. Ngisuke lapho ngibingelele uKhalpani Chuma umntakadade wethu kanye loRo uDali. Ngisuke lapho ngibingelele uThembi Nkomo lo Baby Sikhosana lo Ntethelelo Sikhosana lo Busi Mthethwa lo Nana Mthethwa lo Toso Mthethwa. Ngiphume kwele South Africa ngiye eBulawayo ngibingelele uChris Owen Ncube. Ngisuke lapho ngiye eCholocho ezweni eCapital City eZwane. Ngithi njani sikhangezile Dube dade wethu lengane yami uHarmony. Ngithi ngikhona lapho ngibingelele izakhamizi zonke zaseMcetshwa. Ngithi njani zihlobo zami umnyaka omutsha mina ngawuboni kahle awukangicacile ngempela ukuthi uhamba njani kodwa sibonga umusa ukuthi bana siyaphila. Ngibonge Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kobulawayo namuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North ngongekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.